Abangafika amachumi amathathu balaba bantu bamiswe phambi komthethwandaba wobulawayo. Unkosikazi Sylvia Dube uthi ubotshwe ezimele njalo akaphiwanga ithuba lokuchasisa ukuthi ubevele emeleni.
So khona ukuthi vele you can't have time to explain khona ukuthi vele umeleni khona la into mine ngathi yandihlukuluzi la khona lokuthi court silokhi postpondwa isiyaphambili khona luyengene court ithwe byangela ngelingaka byangela ngelingaka instead of ukuhle kukhulunywe kudlule
sina sabotshwa ngabo 5 then sahambe central e-central saze sangena esitokisini ngabo 3 ekuseni it was Friday sangena nge-Saturday Saturday savuka siye court then e-court wasokuthiwa So imande sahamba kwabe kuthiwa i-court imhla ka 24 from 24 ya postpondwa futhi i-court simhla ka 30.
Unkosikazi Vicky Moyo uthi indlela ababotshwa ngayo yiyo esolisayo ngoba bona babotshwa behlezi ezimoteni.
Icala bona babesithi i-blocking pavement but thina sitholakale kuyikuthi kumbe siziphakele sile moteni and bafike bahluphane lathi bese besithi kokona siyalibopha bastart. Bahambe lathi khona ngale bafike bahle basivalele. Sihambe siye court khona ngale sifike court. Kusasa kwakhona sike salala kuma cells. Sifike court, court ikhuluma umthetho bese besithi remained in custody disposal siye khona le jail. Bona abanye bakhona baya bephumela khona le mapoliseni. Bebhada these man baya bebhada ama police ambe kuya kusenzakalani. Thina sivele singelala uthi ungela imali obanjulayi. Ungela cent. Abaye banje belezi mali abakhulunywa lutho ukukhulunywa lutho bayaphuma. Sibuye thina kade sikunje sesiphakathi kokuthwa lokho kuthwa Tshelwa mhlakabani mhlaka 30 sibuyele sasikwazi ukuthi kuzathwani utsotsi bakhona sisabuzwisisa ukuthi kwenzakalani sivele singela mali
unkosikazi Dube ugcizelele ngokuthi bona abasakwazi ukuthi icala labo lokuvala indlela kufanele libe selithonisisiwe kulokuthi babe betshitsha emthethwandaba
ukuthi nxa kuyicharge ukuthi nxa ukuthi siyabe si-obstructing i-pavement ngani siyahle siphiwe isigwebo sethu ukudlula kulokuthi sibe siloke sitshitshiswe ekhoti nxa kulicala ukuthi nxa umile ku-pavement kuyamele ukuthi bakudlulise uphiwe isigwebo sakho sokuthi akumelanga ume ku-pavement
unkosazana Doreen Mlotshwa uthi yena kulabanye abakhululwayo ngendlela engayisiyo njalo kungabe kulobu gwelegwele obenzakalayo bona sebechudula bodwa ngoba bengela mali
So into ekhona ngeyokuthi thina sesesivela phenduka kukami silokhu sibhizi lokhu sithiwa sibuye ecourt siphume on bail lokhu sihanjiswe ecourt Lokho kuthiwa sizabuya mhlakabani. Kanti indaba ama big fish ahlafika apho kwamhla lokho. Thina sasala phakathi singela lutho. So asikuzwisisa ukuthi uhamba njani okuyi-corruption kwakhona. Kukhona abadlala amapolisa, kukhona abadlala e-reserve bank yangikhona le ebamba abantu. Asikuzwisisa.
Umkambo wemali owensitha uthengisa idola leMelika ngamabond note amathathu. Njalo lintengo ihlala iguqukile. Abagwetjiweyo baphiwe inyanga ezintathu kodwa zibeke eceleni kwathiwa basebenze amahola alikhulu lanhlanu laba bazasebenza ezikolweni ezehlukeneyo baze baqede izigwebo zabo phakathi kwamaviki amane. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile.